inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, eWorld Health Organization, ithi kulabantwana abafika inkulungwane ezilikhulu 100,000 abazalwa ngomnyaka belesimo sokuchilana kwenyawo okubizwa ngokuthi clubfoot ngesilungu. Uphenyo olwenziwa nguNyaragayi Munamba labanye bakhe eZimbabwe lwaveza ukuba kulabantwana abangamakhulu amane lamatshumi ayisithupha 460 abazalwa belesimo lesi ngomnyaka elizweni leli. Odokotela bathi isimo lesi siyalungiseka singaphangiselwa, kodwa kungehlula umntwana ugcina ekhula elenyawo ezitshiyeneyo. Iningi labazali kuyabathatha isikhathi eside ukuba bananzelele ukuthi bazele umntwana olenyawo ezitshileneyo. Udokotela Derek Matsika, urologist, uchaza imbangela ye-club foot.
Yebo, iyasiyana. Abanye kuba kakhulu, abanye kuba mbijana. Ababambijana, i-operation nje encane vele yenza umntwana esamncane ukuthi saphonguquma nje kungemsipha ukuthi nawo liye straight and imsipha lami ingaqondiswa. Bafake i-plaster ubosikhathi bachiya kunjalo umntwana ekhulu nawo siqondile. Kodwa labanokuthi kuyake kusevie ukuthi kubhende kakhulu, akhona zikhona izicathulo ezigqokwayo ukuthi zimncedise ukuthi nawo libe luqonda, njalo futhi khona ama-operations emsipha edonswayo ukuthi nawo lalo futhi liqonde. Kwanza ukuthi nxa enyathela enyathela ngalokhu esi-D4 akhona ukunyathela angaphandle konyawo.
Udokotela Themba Nyoni owazalwa ele club foot uthi uhlizwe esekhulile njalo usesemelisa ukunyathela kuhle.
The club foot that was never diagnosed until maybe the last 50 something years. I got help from Mama Doctors actually in the UK when I was in the UK, and I also got Mama Doctors help from Zimbabwe.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ohlala kobulawayo uthi ulomzukulu owazalwa ele club foot kodwa sewahlinzwa.
Kana bezala base bamhlinza sasemasinya. Uyenelisa ukuhamba kuhle kodwa ezakhula kazange ke avunyelwe ukugijima esikolo, sesabeka ukuthi engathinokala ngaphakathi.
Abezempilakahle bathi ziningi indlela zokuqondisa inyawo ezithileneyo okugoqela ukuhlinzwa kube ukugqoka izicathulo ezilapha imisipha. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.